ba ibandla lezanu PF. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi kuyini okumele kwenziwe ilawa mabandla ukuze imizamo le iphumelele. Siqoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ukuthi manyalo uphumelele mina ngibona bekungalandela ngemva kokubana abantu beZimbabwe lamabandla abo aphikisayo eqale angena ekukhakhaseni bekhuluma ngokuthi kathi vele okudingakalayo kuyini. Kudingakala ukuthi mhlawumbe sintshintshe umgabe sifake uzibanyabanyana kumbe kudingakala ukuthi sakhe imisebenzi siqinise umthetho lento esifana nazenezo. Nxa kuyikuthi kukhulunywa nje ngokuthi okuqakathekileyo ukukhipha umgabe, ngibona ngani amabandla aphikisayo azathwala nzima ukuthi athule ukuthi avumelane ukuthi baza manyana bengemva kukabani.
Ngezinye indlela uthi wena alubana umanyano lo uthe wehlula ukuphumelela, okuyabe kwehlule babe behlulene khonapho ekuthini ngubani umela ukhokhele?
Vele uhlupho lomanyano lukhonapho, yikho lapho ebesele ukhona kwesikhathi eside kakhulu. Angithi siyabona lokuthi wona amabandla la aphikisayo lawa ayaqhamuka phakathi. Aqhamuka phakathi ngendaba yokuphikisana ngendlela yokuthi uzakhokhela ngombani. Njalo bese saba ukuthi uzaphiwa ubukhokheli kuqala, mhlawumbe la uzasuka umele phakathi njengoPresident Mugabe esesalele embusweni. Nxa kungaba lokuzwisisana ngokuthi othathayo uthatha kwesikhathi sindokugakanani njalo amandla akhe acina ngapha, hayi lawa akusekelo sombuso okhona manje owenziwa njengabomo abantu bekhuluma ukuthi hayi isekelo lesiliyaphambanisa ngo-2013 nxa lokhu lisipha umkhokheli amandla amakhulu kangaka kwaphikiswana kodwa abantu bacina bethi hayi eminye icabanga ukuthi yime ngizathola imicabanga ukuthi ngime ngizathola bavuma ukuqhubekela phambili besenza njalo. Kwabasegcekeni ukuthi kuzahlupha futhi ukuthi ilizwe lizakhululwa kanjani.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela imizamo yokudinga inkosi yesizwe samaNdebele. UGibbs Dube weStudio 7 uqoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Ubukhosi bethu yinto eqakathekileyo, ubukhosi babokhokho bethu yinto eqakathekileyo, kuhambelana lobuntu bethu. Kathesi isizwe samaNdebele amakhosi ayephakathi kwabo kawakho, ngakho kufanele ukuthi kuvuswe ubukhosi isizwe lesi laso sibe isizwe esilobuntu. Abanye abasozi bakuzwisisa ukuthi inkosi iqakatheke kangakanani kumthwakazi. Umthwakazi kaphilelanga nxa engala nkosi. Ukuthi kube le nkosi kuqakatheke ekuthini ngokwamasiko siyabe silaye umuntu esihamba siyekhothama kuye. Ngokwamasiko siyabe silaye umuntu osikhokheleyo esilawula esiqondisa ngokuthi ubuntu bethu buyini. Ngokwamasiko uzasenza ukuthi nxa sihlangana lezinye izizwe, sihlangane lezinye izizwe sile siji njalo silobunzima lesithunzi sokuba ngabantu. Ngakho kuqakathekile ke ukuthi sibe lobukhosi bethu, sibe lenkosi yethu ngendlela okwakuyo yona. Singabangisani la maqembu la azombangazwe, asingenelani lalokho. Thina sivusa okokuzazi ukuthi singobani, ngakho yikho kuqakathekile ukuthi sibe lenkosi.
Asithi ke kulunge konke lokhu, inkosi singathi mihla lemihla iyabe isenzani?
Uyabe ehamba izigaba ngezigaba esebenza lezinduna ezingaphansi kwakhe, esebenza labadala abangabe bekhona ezigabeni ukuze abantu inhlalakahle yabo ibonakale ukuthi iyangathi. Njalo angaba nguye umlawuli okhulumela abantu ukuthi isizwe sakhe sifunani, esebenzelana lohulumende duze laduze. Njalo esebenzelana lezinduna, umuntu ofanele ukuthi abe khona nanxa sesikhuluma labaphansi thina esikholwa emadlozini, uyabe khona eseduze ngoba nguye osikhokhela ngokwamasiko, nguye ilifa lethu esiyabe silalo elingabe lilakho ukuthi lisiqondise ngendlela sokuthi singobani. Yikho njengoba ngijula ukuthi khona ekuqaleni asiphelelanga thina ngokwazakala ukuthi ngobani ngaphandle sibe lobukhosi.
Ma sikhangela njalo baba Khumalo, kukhanya ngizani uhulumende ngabe donsela emuva ngodaba lolu. Nxa sokubuya-ke okunjenge-devolution singathi-ke ukupha izigaba kumbe izabelo amandla. So-ke nxa inkosi ngaba khona uhulumende kasozethi lapha-ke amandla akhe sehamba.
Esikhuluma ngakho akubangisani lohulumende. abakhuluma ngokwaba umhlaba befuna ukuthi kube lozibuse ngendlela yamaqembu ezombusazwe lokho bakhuluma bebodwa beqondane lapho thina nxa inkosi yethu sikhona kuba lesigaba lendawo eqondana lenkosi lapho kulabantu abakholwa ebukhosini bakhe ngakho akukho lokhu ukuthi uzafuna ukuthi abe lamandla awanikwa nguhulumende xa inkosi ivele isikhona ilamandla ayo laba kahulumende bona babalamandla amandla lawo bawathatha ezinduneni bawathatha ebukhosini bethu bawathatha ebukhosini bukamambo ngakho bazafanele babuhloniphe bangangenisi okwepolitics phakathi kwabantu ukuze badunge impilo yabo lenhlalakahle yabo kuyabe kuyi-institution esebenzelana lohulumende
Engabe khona umuntu yini osebonakele ukuthi angaba inkosi yemandebeleni?
Ngiyacela baba Dube ukuthi ungixolele kulokho ngingaphenduli umbuzo lowo okwakhathesi. Ngoba ngumbuzo osezandleni zabadala, umbuzo ongaphendulwa ngabadala lezinduna. Basuka inkonyane iwuchithe kube sokusonakala, awuqondananga lami ukuthi ngawaphendula okwakhathesi. Yabe sengihambe phambili wabadala.
Awubona ke Khumz, sungathi ke Khumalo uvalele isiZulu kolapho ke ngamafutshane.
Mthokozi omhleli na ondlela zimhlophe, mzalo kaMambo, mzalo kaMzilikazi. Kungani abaphansi bangahlala belikhangele belikota liqhubeke lingumthokozi omhle, liqhubeke lingabantu bezimbabwe abalothando, abalokuthula njalo abantu abacolekileyo.
Umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo yingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma ecingweni elo Gibbs Dube weStudio 7. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo makhosi Chuma othunga impahla zokugqoka ekwele South Africa. Chuma ngiyakwamukela uhlelo.
Yebo futhi kunjani?
Hayi siyaphila kunjani eMzansi?
Hayi siyazama ngapha futhi.
Ye, akusitshele ngomsebenzi wakho wokuthunga.
Oh mina ngithunga impahla ngilama level ayi 2. Elokuqala ezasekhasi friend then lesibili kasiswek ahlangenza fashion eqala ku 3 months umntwana mayizalwa 3 months isiyaphelela ku 6 years ngenza isportswear ngenza ifashion african wear ngenze le lama overall imdansani lalezi ezibhokwa yilaba amapantsula
ihamba njani business
No, yona ilama up and down. We have ukuthi abantu sometimes mabengakukholelwa kuwe like umuntu mayekwazi akathembi ukuthi ngezinto right. It's always opposing. Mara kuyazameka. Ngathi kuyazameka, kuyaphushela.
Kudala bekuthiwa ukuthunga ngumsebenzi wabo mama. Kuyino kwenza wangalandeli lo mcabango wangena lapho inhliziyo yakho ebikudonsela khona.
No, okokuqala ngingathi umsebenzi wokuthunga wona bebethi ngabo mama. Kodwa mase singena seseka like ama designers most ngamadoda kusho ukuthi umama yena angawenza umsebenzi wokuthunga kodwa isidi sakhe siba singane angeke khona ukuthi iproduce like asithi ke ama jacket afika 10 anyeka khona ngosuku kodwa mase sibhekela ukuthi umuntu ongubaba uyakhona ukwenza into eziningi ngosuku olulodwa uyakhona ukusupply like isitolo into ezinjalo
impahlo ithungayo uyithengisela ziphi isitolo
Okwamanje akukabikho izitolo ezithengayo because ngisazama i-marketing. Kodwa ngilama celebrity afuse engingagqokisa. Ugqokise uPatricia Majalisa, ngazogqokisa nalo ocula eZimbabwe bathi nguTab. Then ngazogqokisa lo contestant uMr South Africa contestant uGodfrey.
Aba ngaba bekudinga befuna ukuthenga impahla zakho utholakala nga
kusho ukuthi abasegoli bangithola e-High Court Building, Corner Fox and Tubet, Office Number 7. Then abakude bangithola ku-Facebook, ezasekhasi makhosi, label, or kukasisiwe ekuphela. Abanye bangangithola even efonini ku-061-680-4529, le ino-WhatsApp. Then ukuzoza u-083-404-7609. Then ukuzoza i-landline, 011-075-4378.
Intengo yezigqoko zakho imi njani?
It's affordable ngoba i-tracksuit i-brogue ne-jacket ngiyenza ngo-650. Then i-overall leyomswenko ngiyenza ngo-1,000 rand. Then ama-overall abatwana like abo 3 months ngiyenza ngo-250. Then ama African attire ngwayidayisa ngo 650 kodwa isikhathi esiningi sisebenza ngama order ngoba isiruma sikho ne Shoprite kaviko sisakhula.
I overall yomswenko ngenjani le?
Overall yomswenko ile fana la le qokwa ngabo euphonic. Le lentambo engafani ne Samson ihlukile yona kancane. Uyavakatha ngeke umapansula namabhusha.
Uthunga uwedwa kumbe bakhona obambisana la?
Okwamanje ngilabantu abayi-2 embaqhathile abasebenza under me. Yikampani labantu abathathu labantu abayi-3 abayiba abasazama ukwenza i-marketing. Ngoba okwamanje le kampani isirejistile kodwa ayikakhuli ngendlela okumele ukuthi ngayikhula ngakhona. Plus lapha e-South Africa amathuba awekho ma ukuya phandle kwelizwe. Imali akwazi ukuyithola ukuthi booste i-business. Sokumele ulwe ukuthi uzibe right.
Ungathanda ukushiyela waphamazi uZulu weZimbabwe labo bonke abalalele.
Kamenye ngabatshela wona especially intanga zami ukuthi abaqile kulokho abangabe bekunikeziwe especially ithalenta lakho ungalibhekeli phansi plus omunye umuntu maye qhubeke siyaphambili ungambhekeli phansi ungamzondi mkhuphule mawungakhona ukumkhuphula zama by all means ukuthi umkhuphule mayithengisa thenga mawungelakho nakhona uyamtshela ukuthi awunakho kodwa ungamcikeli phansi.
Hayi siyabonga Nduna bekukuhlukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga
lanibo. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Makosi Chuma umfana odabuka eLupane osevule inkampani yakhe yokuthunga kwele South Africa. Asihlanganeni uhlelo lunye ngeviki eza. Leyi Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Fundisi siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga lami ngibingelela abalaleli bethu sesihlangene njalo ngaleli viki.
Yaphukile imoya emncengi abanye ngabalahlekelwe izihlobo labangane kanti abanye ngabagulayo ubavuselela ngawuphi umbhalo lamhlanje.
Bengikhangele uPaul ebhalela abaseRoma chapter ngathi 5 verse ngathi kuTestament entsha. Ilento eqhakathekileyo uPaul ayilethayo laphana engakhuthaza abalaleli ukuthi yena lingabi ngabantu abafuqwa kumbe abalungiswa ngumhlaba kumbe kucabanga kwemhlaba kodwa ke kuqulani indlela elicabanga ngayo ukwenzela ukuthi lenze lokho okulungileyo lokuvumakalayo phambi kukaNkulunkulu okuvele khona kuyintando yakhe. Laphana ngigijimisa umutsho othi kuqulani ingqondo. Kumele ukuthi umuntu ingqondo yakhe ayigcilise elizwini likaNkulunkulu. Ukuthi nxa ungena kumbe uphuma uma ungena kiwo, zibuze ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithini ngomumo lo engikuwo wona kathesi. Kungabe ungumuntu osulahlekelwe isihlobo, ilizwi likaNkulunkulu lithi lona sikhuthaze ngenjabulo evela kuNkulunkulu. Ungabe kungumuntu kumbe umpofu othi hayi mina ngilamsebenza ngilani, ilizwi likaNkulunkulu lithi yena uNkulunkulu uzakunika yonke into oyifuna. Siyakhumbula ihubo leli lithanda umuntu wonke amahubo 23 lithi yona uJehova ngumalusi wami uyangisa emadlelweni aluhlala. Kutsho ukuthi kholwa ukuthi uNkulunkulu uzathatha-ke azise kunkangala angise emadlelweni aluhlala. Ungathola ungumuntu otshona usithi wena mina izinto zami vele azihambe empilweni, zizatshona zingahambi empilweni. Ungaba ngumuntu otshona usithi mina vele kithi zingabayanga, uzatshona ungumyanga. Ikanti thina singathi hayi izinto zizabalula kithi, hayi ngizaphumelela, kutho ukuthi kuzayenzakalani. Kumele ukuthi sifunde ukwenza izinto ngobuciki, sifunde ukwenza izinto ngokukhuthala. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma kuzaga lithi lona ungabona indoda kumbe umuntu okhuthele uza kuma phambi kwamakhosi. Kulabanye abantu abangaphumeleliyo empilweni ngenxa yokuvila, ngakho kumele ukuthi indlela oyenza ngayo izinto ukhuthale. Akula muntu kumbe ikulima kumbe kusesikolo kumbe kusebenzini kumele ube ngumuntu okhutheleyo ngaso sonke isikhathi. lion lawo namhlanje kubakhokhela abalaleleyo kumbe umuntu ngukansela kumbe ngu-MP ukuthi ukuzwisisane labantu kuncedise abantu esigabeni sakho tshintsha indlela ocabanga ngayo kukhuthaze ndlaye yini esikhangele ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi thina abantu beZimbabwe sesazitshela ukuthi isimo esikiso sona asisoze sitshintshe kodwa singatshintsha indlela esicabanga ngayo ngelizwe lethu sizitshele ukuthi hhayi iZimbabwe lonyaka iyaguquka izinto zethu zizatshintsha
uyatsho njalo umbhalo mfundisi uthi lingalahli ithemba kodwa ngiphe umzekeliso omfelokazi mhlawumbe obe labantwana asebefile bonke wasala eyedwa uqhubeka njani elethemba umuntu onjalo ethembele enkosini
ikakhulu kuyamele sinanzelele ukuthi thina ithemba lethu alikho ebantwini asiyabe silabo kumbe ezintweni esilazo kodwa ithemba lethu kumele libe kunkulunkulu siyahlangana lojob laphana eselahlekelwe imuli yakhe yonke kazange afike esikhathini lapha athi okwami konke sokuphelile siyakwazi abangani bakhe babesithi thuka unkulunkulu ngenxa yokuthi sokwenzakale lokhu kodwa wathi hhayi unkulunkulu umphile unkulunkulu uthethe njalo kumbe ngathi kodwa bakhona-ke abasimuvula imibhalo abathi abale ndlela ezokuyichasisa kodwa ngezinye indlela singabona ukuthi wazikhuthaza uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu uyakwazi kakutshintshi ukuthi uhlezi esihlalweni sakhe sokubusa ngenxa yokuthi wena usulahlekelwe ibhizimisi usufelwe ngabantwana bonke usufelwe ngumkakho uNkulunkulu yabe lokho esesihlalweni sakhe sokubusa ngakho ungamethemba yena uzaqondisa indlela zakho ekunika abanye abantwana engxenye uzakunika intandane ukuthi uzigcine engxenye uzakunika abanye abantwana abezihlobo ubagcine labo bayagcina sebesibe ngabantu abakho usubathanda ngaleyo ndlela
akulugqibe uhlelo umfundisi ngomthandazo ubabike enkosini abafelo abafelokazi intandane abagulayo labo bonke abasosizini emagumbini womane omhlaba
baba siyathandaza ngegama elingaphezu kwalo wonke amagama elikajesu sithandazela intandane ezikhona ezimbabwe lezinye ezingaphandle labafelokazi abanye khathesi basebuhlungwini siyabathandazela ukuba wena uza kubaduduza ngoba wena uthezwini lakho unguwe oduduza ukwedlula ngendlela thina esingeke saduduza ngayo abantu ngakho siyathandaza ukuba uzakhuthaza abantu labalalela ade belalela elilizwi bazathola ukukhuthazeka bazathola njalo ukuthi umuntu aqalise ukubona ukuthi hhayi impilo sengayiphila kakuthi nkulunkulu kule wayini entsha ongayifaka empileni zabo namhlanje bezwe ukuthokoza okunye okwedlula ukuthokoza esingakuphiwa kumbe yikuyini ongasiphalapha emhlabeni siyathandaza sibeka wonke umuntu olaleleyo egama likajesu amen
amen mfundisi siyathokoza ukuba lawe kuhlelo asidibane njalo ngevikezayo
sibonge kakhulu
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni sibanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo umsakazo wenu umsakazo kaZulu umsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eWashington Banjana Junior the Big Animal ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi yena nkulunkulu wami singake hlukanisa sikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana kusasa phezu kodaba lokugunyulwa umsebenzi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo unguntungamili Nkomo libelwa busuku obu
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.